Endabeni zethu lamhlanje lilo Mayigobe. Iqula labadala abahloniphekayo elama elders elikhokhelwa ngwake waba nguNobhala Jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba United Nations umnumzana Kofi Annan selifikile eZimbabwe ukuzobona isimo eselizweni lapho kulungiselelwa ukhetho lwalonyaka olwenziwa mhla ka 30 Ntulikazi. Abamabandla achiyeneyo abangene kukhetho lwamakhansela edolobheni leGwanda bathi bafuna ukuthuthukisa leli dolobho elisalele emva kwezentuthuko. Icala labebandla leMthwakazi Republic Party ababotshwe betshengisela phambi kwevinkili elikhulu ele-TM Pick n Pay kobulawayo selidluliselwe phambili. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lenguqu ele-Highlanders uMadinda Ndlovu olubhekise triangle leqembu lakhe emdlalweni weCastle Laga Premier Soccer League. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo asihluzeni bomama lapho esikhangela eziphathelane labomama sipha ithuba abesifazana abancintisa kukhetho lalonyaka ithuba lokuchasela uZulu ngabakuthembisayo banganqoba. Thumelani imilayezeleni kuWhatsApp kunombolo yesithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabulanjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.